Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje,
inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe, uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo.
Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uZulu.
I-democracy iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lapha, nalo laye akhuluma akufunayo laye. Umthetho yiwo ophazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-P F abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu ezifika phosa amakhulu amabili eWange National Park. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo okuthiwa uzasungulwa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo wethusa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende edalela ePhalamende ngolwesine, umphathi intambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube watshela edalela ePhalamende ukuba sokuza kuba lo mthelo uzatholakala emalini yokuthengiswayo ogoqela ama pizza, ama burger, ama hot dog, ama fresh fries, ama donuts lokunye ngoba kukhukhumeza imizimba yabantu eZimbabwe. Uncube wathi omunye njalo umthelo ngozavela kumankampani akubhizimusi okubhejwa khona akumabhizimusi okubhejwa khona ezemidlalo. Abakubandla elibusayo abanenye bayakusekela lokhu, kodwa abaphikisayo bathi usephelelwe ngamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho kwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe, uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo, ngoba yiyo indlela elula uhulumende ongelangqondo olabantu olabantu abasebenza bengakwazi into abayenzayo, ngaphandle kokuthi uhlawulisa imithelo, kungani unganciphisi ezindlela ochaphaza ngazo izimali esithi ngesikhiwa i-public expenditure? Ngoba imithelo enje iyakhweza nje intengo yezinto, ayincedi lutho ngoba iyakhweza into intengo yezinto. Phinde abantu bazagcina bazigcina besekele ukuthenga into yakhona.
Uthi wenze lokhu ikakhulu ekudleni, lokho kuthiwa ngama-takeaway, wenza ukuthi abantu bengabiqatha lokho kungani kuphandle kwesimo somuntu, i-obesity. So uthi kuwenzele khonokho kwesithi abantu bagcina bengasathengi kakhulu ukudla lokho. Kambe kulesi sindo khonokho?
Akulasindo, ngoba vele antho amanye amazwe balo mthelo wethukela ethiwa i-sugar tax. Kuphinde kube lo mthelo ogwayi, umthelo wotshwala. Abantu nje nxa uvele uthanda ukudla into oyithandayo nje, uthanda utshwala, umuntu uthanda igwayi, kawusoze ugcina uyekela ukuthenga into yakhona ngoba lo mthelo. Bona abalungisayo bayakhweza nje intengo into yakhona, lawe nje uyakhipha enye imali kwezinye indawo uyifake entweni ofuna uyithenga ejavisisi yakho. Kodwa vele nge-economics kanye okomnotho kwelizwe ayiso ndlela enhle eyokudinga eyokuhuga imali ukuba usandisa imithelo yikwengutshona.
Ye, nxa sukakele njalo ababhejayo amabhizi akhona ngalo kwengazani uhulumende siyayiquthela imali yanliyana, kambe kulungile khonokho?
Ye, phela atsho lapha sesikhuluma ngohulumende ozinika isikhundla sokuba ngu-immoral, singathi esikhiwa immoral police, ukuthi abadla izinto ezichelisayo, ababhijayo, abanabijwala, ababhinga igwayi, kungcono sibahlawule sikwenzele ukuthi uzulu wethu abe ngumuntu ogcinekileyo. Hhatshi, angibona ngathi yinto embi. Njengoba isithuthi akulanto umuntu uyazikhethela akufuna ukukudla ngoba afuna ukubhema. Nxa unguhulumente olezizwelo dinga ezinye indlela ezokugcwalisa singathi greenery, ukwenzela ukuthi ugcwalise indlela yakhona kulezinye indlela esitshiyeneyo, hatshi upho ukugcwalisa imithelo nje kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoyce Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, wabexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Abaphikisayo bathi labo abenza lokhu ngabahuquluza umnotho weZimbabwe becatsha ngoMnangagwa. Kodwa abakubandla elibusayo bayakuphika lokhu besithi wonke umuntu kubandla leli uyavunyelwa ukukhuluma akufunayo. Okwamanje izabelo zebandla lezanu-PF ezithi iHarare, Mashingo leMashonaland East seziqhuba umkhankaso wokubisela uMnangagwa esikhundleni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxa nomnumzana Joseph Chuma omele iphela ndaba chabalala edalele ephalamende.
Yiko okutshengisela idemokhrasi khonoko ukuthona umuntu angathi but vele umuntu anti umuntu ukhethwa ngabantu ngazikhethi ubukhokeli obuhle ubukhokeli ovele ebantwini. So idemokhrasi iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lalola akhuluma akufunayo laye, kodwa okusalayo umthetho yiwo oxazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Ye, kodwa yena phela sekukhulumile ukuthi kafisa ukuthi aqhubekele phambili, kodwa-ke abanye lokhu bedonsa amatomu khona bethi hhayi qhubeka baba sizukhangele. Kuyagcina ngani khonokho kholisi?
Kuzagcina ngokuthi emaphetheleni sosifikile isikhathi sakhona ngoba kasingafika isikhathi sakhona. Isikhathi sakhona siyenza ngesikhathi se-Congress ngo-2027. Yikho lapho okuzaphetha yonke into khona. So kuphuma ubana okwenzakalayo yikuyini, ngoba akusho kufisa komuntu oyedwa, sisebenzisa lokho esikuthi i-majority rule. So akusho sikhathi sakhona kathesi, thina kathesi sisakhangelele ukuthi kanti umkhulumi siwuvuse njani. Sisabhekane le gwayisha ngale dem, sibhekane lo mgwaqo weBhayibheli siyafika eFollows khonale, sibhekane le mgwaqo ebulayo Nkayi, ebulayo Kheli, ebulayo Tsholotsho. So vele asikakhangeli lokho ukuthi ngubani ozathatha isihlalo ngesikhathi sibi. Konke lokwana kubuya ngo-2027.
Ye, kodwa kulabanye phela abathi laba baqhuba umkhankaso lowo ngabantu ababona ukuthi betshontshe elizweni lapha befake ezambeni zabo, hatshi ukuthi bakhanya ukuthi ilizwe liyathuthuka. Akunjalo kolethi
imbono yabantu ehliyeneyo. Njengoba ngishilo, idemokhrasi yethu iyavumelwana abantu babone ngokushiyeneyo. Abanye bayakhangela bethi hayi, mhlawumbe laba abatsho njalo yilaba ababona ukuthi kona mhlawumbe balakho balenzuzo abayitholayo kade singalo ubuso khona. Abanye njalo ngabathi hayi, laba abantu abatsho njalo ngabantu ababona ingqubela phambili esiyenziwe ngumongamelo okhona. Abanye njalo bakungakhuluma into ezishiyeshiyeneyo. Kodwa njengoba mna ngishilo, thina sisebenza ngalokho okuthiwa i-democracy e-majority rule.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edelele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Abaphikisayo bachothoza okwenzakala kubandla leli olandele zombusazo ezimele umnumzana Fortune Mlalazi uthi kuyayangisa okwenziwa ngamanye amalunga eZANU-PF.
Indaba leyi itshengisa ubungxabangxoza bezanu nje. Ngicabanga ukuthi ama-scholars nama-politicians serious akufanelanga bazimoshele isikhathi, ngoba into evele ikhulunywa le ka-2030 kayikho in the sense yokuthi akulanhlelo uMnangagwa asezenzile angathi ufuna ukuziqedisa, ikufuna ukukontinua belutha lokukonsolidata ipower. So lokhuyana okwakhulunywa nguzobhonga lwana mnyaka ethi ZANU-PF isinjonjo yikho kwenzakalayo ibunjonjo kuphela abakwenzayo akula enyinto umnanga govele useziphelele yena njengeindividual kasela macebo ukuthi lizwe ngaqhuba njani so lalaba bathi bafuna hlale hayi iluhlupho esibhekana nalo eZimbabwe ubona silabantu abacabanga leyona
iye kodwa kuya phambili ubona zani pho kuyaziphetha ngani udaba lolo ngokubona kwakho umlalazi
kwele njengenjalo laba bangavumelani lo 2030 lo bazaqala ukubulalana ndona sibonile ukufa kwama-generals sizaqala ukubona izingozi emgwaqweni lokufa okungaqondakaliyo kusenzakala nje
kwaphetha sengibuyele kumbe engabuyelanga
ngokubona kwami kuzaba nzima ukuthi umnumzana umnangagwa abuyele njona yena sevele watsho ukuthi akafuni ukubuyela njalo ukukhanya kwelesivumelwano ababa laso lotshiwenga ukubana uzatshiyela yena so uma eseqhubeka kuyasokusitsho ukuthi leso sivumelwano uyabe sesephula yikho sithi kuzabe kuzaliwa and eventually ababambe umbuso wasezimbabwe okuyi-army njona sisazi ubana ilizwe i-militarize yibo abazaprevaila akasozaphumelela umnumzana emasoni mnangako
Lo ngumnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele. Ubexoxa le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela namba wakubembula.
Kwezemaphandleni abogatsha lukahulumende lobona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority iZimparks. Babika ukuba kusukela ngenyanga kaNcwabakazi sekufe indlovu ezifika phosa amakhulu amabili 193 eWange National Park. Onokuthi abadlamini usethelela loludaba eseWange.
Lumbiko wethulwe isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao othe ukufa kwendlovu lezi kakhulu kunyanga edluleyo kubangelwe isimo esibi sendlala esabangelwa isikhudumezi somkhathi yese El Nino sona esadala ukuba izulu likhwame kumnyaka ophelileyo uFarao uthi esihonqweni lesi amadlelo asagugudeka njalo lamanzi emachibini acha
We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought-related deaths. And most of the animals, they died over the last month.
Kulobunzi maobukulu kakulu ewange. Indlovu ezifika i-123 sezicale ezifile kodwa impondo zikhona okwenza kube mqoka uba le indlala akula kudla njalo lamanzi sacha emachibini okwenza okwamanje zinathe awezibhorane lawo engeneli.
UFarao uthi ngesikhathi lesi ukulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle kube kuzinga eliphezulu emizini yengcelelane lesihonqo lesi.
We do receive a lot of distress calls from communities. And as an authority, we respond within the shortest possible time.
Indlovu bezifohla zisiyadinga amadlelo lamanzi. Sithole ama distress calls amaningi kakhulu lonyaka elizweni lonke nje. Kodwa ikakhulu esigabeni seWange ngoba bekungahluphi indlovu kuphela. Izilwane ompisi zizingela izifuyo zabantu loba izibayeni.
Lokhu kufakazwa ngukansela kaWard 7 eJambesi umnumzana Fanuel Mudimba othi sekuyimvama ukuxotshanisana lenyamazana lezi.
Lokhu ngabe uhambe ebusuku akusathenzi ukuthi uhambe nje ekhululekile ukuthi ngihamba endaweni engelanyamazana. Nyamazana sezikhona nje sezihamba nje iyakhula indlovu.
Umnumzana Ability Moyo isakhamuzi sakomvuthu yesihlala eBH 26 uthi inhlalo yesigabeni lesi yayisahlabusi ngenxa yenyamazana zasendle ezinquma loba libalele.
Nxa sisizwa ihistory ukuthi obaba bethu balethwa kulindawo bebehlala endaweni ezirayiti. So balethwa lapha kuthiwa kuse-special area. I-special area igcweliwe abantu abahlala le nyamazana kubuhlungu kakhulu. Indlovu zankhona lazo futhi vele ziyahlupha ngoba zihamba phakathi kwabantu. Kunzima kakhulu kabo kathesi ukuthi omama ababe ngomama sokuthi nana nxa inkomo ziyaqhasa zi-30 yazilandela kakwanisi.
Unkosikazi Thobile Dube wesigabeni se-BH 25 uthi izibaya sezavalwa ikakhulu yezembuzi.
Into ebizisa ubuhlungu ukuthi lanxa sidlelwa asibhadalwa lutho. Ngoba saye sikhaya ukuthi kuze nalezi izifuyo zethu sikwanise ukubhadala abantwana amaskofisi. Sikwanise ukuthenga ukudla.
Kokungenziwa ukwenqabela lokhu umoyo uthi abezimparks kabasondele duze lezakhamizi.
Sikhangele ukuthi nina background thina sikhula sesazalelwa lapha ngama-96. Amatlovu ekithi nyamazana esiyazigcina bona ngezibhadazingeza. Namhlanje ujongezethu kodwa zidla izifuyo zethu.
Ukhansela umdimba laye ubona solinye.
siphakathi kwendlala kathesi sikhangela ukuthi inyamazana lezi zoba singabuya silima emasimini zivele zona ziyahamba-hamba sezingabhidliza futhi sobe sicela ukuthi inyamazana lezi zingani ziyathole indlela yokukontrola kumbe sibe labe-parks belokunye kwama-camps duze nje ukuthi bekwanise ukuthi sikwanise ukuripota
e-Victoria Falls nakho yingomanye izakhamizi zona zikhala ngokuhlutshwa zinyathi ezinquma emgwaqweni lobalibalele ufarawo uthi izikhalazo lezi kazikho emahlombe yabo kuphela ngesizathu sokuba sebanika amakhansili amandla okuhambela inhlupho lezi ukhuthaza izakhamizi ukuba zisondele nxa zilohlupho ukuze inyamazana zasendle zonke ezibakhathazayo zibulawe ezinye zisuswe ebantwini ufarawo uthi baphezu kophenyo lokuloba inani labantu ababulawa kumbe balinyazwa zinyamazana lezi lonyaka ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisewange nginginokuthaba dlamini
okwamanje sike sizokwethulwe nguntungameli inkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
angalaphuma lendaba angalaphuma lendaba lashona lendaba angalaphuma lendaba angalaphuma lendaba lashona lendaba
ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungameli inkomo namhlanje sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana kwabathandanayo ezindlini ikakhulu abesifazana owe-16 days of activism against gender-based violence lumkhankaso usungulwe ngomvulo mhlaka 25 njalo ugqitshwa ngenyanga ezayo mhlaka 10 sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yelupane Women's Center unkosikazi Hildegard Nyathi
nxa sikhangela udaba lokuhlukunyezwa kwabomama emakhaya sithola ukuthi yena hayi inguquko incane kakhulu abantu balokhu nje bephila impilo zokuhlukuluzana okunye kungabe sokukulutshwana ukuthi bayatshaywa kodwa ukuhlukuluza kuyathatha indlela eziningi ukuhlukuluzana kokuthi umuntu uyancitsha omunye ama-resources ukuhlukuluzana kokuyethuselana lanxa kungena kufikiselana izandla ukuthi omunye umuntu ahlale nje elokwesaba lokuthithibala kodwa nakukutshayana kulokhu kukhona nje kusagcwele imisebenzi yenziwe sibili kodwa hhayi kulokhu kumi kunjalo nxa uthi uyakhuluma nabadala nje uyeza ukuthi hhayi naye izimvelo zethu i-culture yethu iyenza kube nzima kakhulu kubomama ngoba umama osuka esesiyavikela amapholisa ukuthi uyahlukuluzwa uyabe sengumama sibili osokunzima kuye kumbe njalo ukuthi uyabe sehlukuluzwe kwaze kwaba yinto esisethusela ukuthatha impilo yakhe yikho lapho abaningi asebengagijima besiyabika emapholiseni kodwa iningi bayatshayana ngezindlini bathobane baxolisane babuyele baphinde batshayane nje kube sokusiba yindlela yempilo
emaphandleni-ke ungathi kunjani ukuhlukuluzwa kwabesifazana
ukuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kulokho kungathi kubhahile sibili ngoba nxa uyakhangela ukuthi umama uyalandelelwa kakhulu ngokwethuselwa abakhona umama babe bechaza sibili ukuthi mina ngamulala lehloka kumbe lenqamu abanye njalo nje bayethuselwa ngezigodo abanye bayafikisilwa sibili izandla atshengisela ukuthi hhayi umsebenzi wokuthi abantu babekwazi ukuthi kuyahlukuluzwa ukuthi njalo uhlukuluza umuntu kubi wenziwe kodwa isibanga esesihanjiwe sincane nxa sikhangele lapho esiya khona kuseselo msebenzi omkhulu
emakhaya ikakhulu nxa umama ethe watshaywa ngumkakhe kuvamile yini ukuthi aphakamele phezulu ayemangala emapholiseni
kujayele nje ukuba yimfihlo inkolo yena leyo ukuthi abantu bakholela ukuthi yena umuntu weneli kafanelanga ukuthi ezembula amakhwapha. Khona kukhanya kokuthi umuntu engachaya uyazama ukufihla sibini. Kungakhulunywa ngoba abantu bengamhleka ukuthi uchayiwe kulokho kusaphila kukhona. Kukalutshwana ukuthi umuntu ayiripote. Isikhathi esiningi nje izinto ezikhulunywa ngekhaya kukhuzwe nxa kukhuzwa kodwa kuphelela khonapho akula ukuthi kumbe ngxenye umuntu angathwala ebotshiswa. Kukhuluma nabazali babe bekutshela ukuthi ungabona ususiyabophisa umkakho kutsho ukuthi kukhona okunye osukuthembile. Abakakukhangeli njenge-abuse nje bakukhangela njengokuthi hhayi ubaba uyabe khuza umkakhe ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi kuyindlela emhlukuluzayo kukalutshwana.
Obaba ke ungathi bakhona na abatshaywa ngomama ngoba kaningi kukhulunywa ngokuhlukuluzwa kwabomama ngobaba ezindlini.
Bakhona sibilo mama abatshaya obaba bebathethise babahlukuluze sibili ngamazwi babahlukuluze even langokubatshaya kodwa ungathi akula ndlela obaba abangayaripota ngayo ngoba lanxa bethi bayaripota ungathi kunokubahleka nje ukuthi indoda etshaywa ngumfazi ilokweyiswa kuyabe sekufanele ukuthi ngayo indoda iyavuka la ilwe itshaye umfazi itshengisele ukuthi omkhulu nguphi. So khonokho lakho mbona ungathi yinto emele ikhankaselwe sibili i-GBV ukuhlukuluzwa ukuhlukuluzana ezindlini kungakhangelwa ngohlangothi lwabomama kuphela kodwa kukhangela ukuthi konke ukuhlukuluza akulunganga.
Libanceda njani obaba abayabe bethe bahlukuluzwa ngamakhosikazi abo?
Engunanzelelayo ukuthi obaba abanjalo isikhathi esiningi kabaludinga usizo ngoba labo kuyabe kungathi kubathelela inhloni ukuthi baphumele egcekeni. Thina esikwenzayo nje ukuthi siyakubeka kube sobala kubomama kakhulu ukuthi ukuhlukuluza akukhangelelwanga ngecele likamama ehlukuluzwa ngobaba kuphela. Sibe sifundisa nje ukuthi hhayi kubi ukuthi laye umama ahlukuluze achaye athethise ubaba. Uzakuzwa nje ukuthi kungabe kuvamile kungxoxo ezizabe zisenzakala kodwa ukuthi obaba bahambe bayekhuluma ngakho angazi bangathi kuthiwa akaba bakabi lesibindi sokuphumela egcekeni ngokuthi labo bayahlukuluzwa.
Sibonge unkosikazi Hildegard Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yeLupane Women's Center. Ube kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uMzanywa Sibanda odume kakhulu ngegama elithi Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Boy Brothers. UBig Five udabuka eCholocho njalo lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Kumba manje umhlaba mculweni ngiqaleke ukungena ngomnyaka ka 2005 ngisethula idlalade lami lokuqala lolusuku lalamhlanje ngethula idlalade elechumi album number 10. Thank you.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bekwazi ukungithinta kulezi number +27 7334 4665 +27 7334 4665. Uyathola futhi ke nasekhasini lethu leFacebook, uvele nje ungene kuFacebook udinge uBig Five and DK Brothers. Kuyo le inombolo ke uyakwazi futhi ukufaka imessage yeWhatsApp.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Into ebalulekileyo singabantu bakini, singabahlabeleli bakini, ukuthi lisupporte abantu bakithi. Kanti futhi esikuthembisa khona kunengi esiza lakho njengakuwo lo nyaka ozayo. Sisasele nhlelo zokuthi silethulele ividiyo. Njalo okunye esingakujabulela kakhulu ikuthi kulo lalo oyabefisa ukwenza igigi, oyabefisa ukwenza umcimbi, oyabe lo mdlalo, asithinte sikwazi ukuthi sibuye sizonandisa sixoxisane. Yikho ukusebenza kwethu.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uZulu. Sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla lezano PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ebulala indlovu yesifika phosa amakhulu amabili eWange National Park. Olivalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.